Umnumzana Muvezi ubelokhe esezandleni zamapholisa ngemva kokuba amapholisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwalolu daba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvezi wethethwa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvezi, umnumzana Muvezi wethethwa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWeza ngolwesihlanu olwedluleyo, abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusime obeneminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obeneminyaka engamachumi amane lantathu 43 kanye lomnumzana Munache Mujani obeneminyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha, lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Ukuze saneliswe kuphendula lokho okuthiwe ngufulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye obufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Chibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudiliro ngomgqibelo besethethwa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudiliro ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siqede ngabafakazi ngomvulo, sithi umthethwandaba ithuba lokuthi ubhe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-TCC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo unkosazana Ellen Shiriedenga upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nga adisizwa izinomuntu umpholisa okhangelane le ndaba yakho nayihluzisisayo. Uyabona ukuthi umuntu wakho ubopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho ukubabopha. So siyabona nje ukuhlukuluzwa njalo sibona ukuthi lo mthethwandaba wethu ulokhe uthuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandla and njalo siyazi ukuthi ibheyili lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke umele phiwe ibheyili.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudiliro laba aveze njalo ukuba abashutshisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudiliro athi ngokunye okuzakhanyelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abashutshisi umnumzana Pardon Ziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende u-detective assistant inspector George Garawuzibe we-law and order department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.